into enanzelelekayo ukuthi amazwe awavakatshelayo aqanjwayo uNorth Korea, uRussia ngamazwe avele elobudlelwane lezami PF ngamazwe njalo iRussia isempini iNorth Korea ihlala nje kunjalo kungathiwa kufuthelweni ngamazwe futhi alendlela ethize yokubusa abantu wananzelela umbuso wezanu-PF ungathi ugxile kwinkolo mbe kundlela okubuswa ngayo kulawo mazwe. So nxa umongameli esiyakhona ngale kuzongaba lokunakaneli ukuthi kukhona okuyakhulunywa kakhulu endaweni zako-defense ezezikhali kube khona njalo nendaba zepolitiki kube khona njalo ukuthi iRussia ngayinanzelela isikhuthala kakhulu kwenza ubungane lamazwe e-Africa ifisa ukuncedisa into zemayining yama-fertilizer ezokulima idinga ubungane ukuthi ihuge amazwe asuke ku-America abuye kiyo. So ikucabangela ukuthi nxa umongameli kuhamba kwakhe inhloso zakhe zigoqela khonokho.
Lona ilizwe siyabona ukubana liphakathi kobunzima bokusilela kwemali, lokhu akwenzayo umongameli ukuthi ahambe ubona kungaphathisa yini ilizwe ikakhulu kwezomnotho?
Ilizwe liphakathi kokuswela imali ngananzelela inhlelo eziningi azihambi ngendlela efiswa ngabantu ngenxa yokuthi imali uthiwe iyasilela. Yikho-ke nxa umongameli esebonakala ehamba amazwe amaningi njalo nxa ehamba siyakwazi ukuthi ahambe yedwa isikhathi esinokuvama ukuthi uhanje abantu bebaningi labanye nje kuyabe kungacaci ukuthi kanti uyahamba besiyakwenzani. So-ke kusuka kube le nhlolo kumbe ukunakanela ukuthi imali leyi ibingasetshenziswa ngezinye indlela. Umhambo kaziwe mlutshwane kuze ukuthi imali yokwezinto ze-development ibe khona iyeneye. Kodwa-ke isikhathi esiningi nxa utsho njalo bayaphendula bona be-ofisi yakhe bethi upresident kumele angene lapha lalapha edinga i-investment, edinga ubungane, esakha ubudlelwane bezimbabwe labanye amazwe. Themba nje siza kubona khonokho kusenzakala ukuthi kuzasinceda ngathi. Kodwa isikhathi esiningi suka silinde izithembiso zokuthi kuthiwe kuzabanje kube nje singakuboni singaluboni untshintsho. Abantu bese begcina bebona abantu ayikudlaliswa kwemali nje.